Iningi labafundi laba ngabe esikolo se-Sacred Heart High, kuthi ababili bafunda esikolo se-Sacred Heart Primary kanye lezisebenza lezi zikole ezimbili. Obona ngokukhitshwa kwembiko kugatsha lwezemfundo, uMnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazi we-Studio 7 uthi lezi zikolo kwamanje zivaliwe kwe-quarantine njalo abezempilakahle bakhonale.
The school is currently under quarantine and the standard operating procedures have kicked in with the assistance, of course, of the Ministry of Health and Child Care.
Okwamanje lesi sikolo sivaliwe ukuze kunqatshelwe ukumemetheka kwaleli gciwane. Silandela konke okumele kwenziwe, sincediswa ngabezempila kahle.
Lanxa kulamaviki amathathu izikolo zivuliwe, iningi selilokwesaba ukuthi izikolo zingadala ukumemetheka kwaleli gciwane ngamandla, ngoba iningi labafundi lingalandeli iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane esikolo. UMnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ezansi emaNdebeleni, uthi uhulumente uvule izikolo lanxa bekusobala ukuthi bezingakalungeli ukuvula.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlulwa imbucazwe lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli, njalo futhi sikhangele ukuthi sizathola ama-cases amaningi awe-COVID nxa uhulumende onke engasilaleli.
Amazwi akhasekelwe nguMnumzana Thandeko Zinimkandla oyisakhamuzi eGwanda njalo wake waba ngumbalisi othi iningi leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane kazilandelwa ezikolo.
Kanti njalo bona ababalisi balakho yini okuvikela abantwana labo bazivikele emkhuhlaneni lo? Angithi ngabe kule ndlela zokuthi wonke umntwana nxa efika izikolo zivulwa ahlolwe sibi lokuqondileyo, uhulumende wenza amawala engafakanga ukuvikela abantwana lababalisi labo bongasebenzi ezikolweni indlela zokuthi baphephe.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle ezansi emaNdebeleni, uNkosikazi Rudolph Kotsore, kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.